Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uEvans Zininga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlangula 2023 ngugeno Gumede Saidi endabeni sethu namhla.
Kuzaba nzima ukuthi ama NGO asebenze kalula phakathi kwesigaba phakathi kwabantu ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla amanengi kakhulu kuministry.
Uzulu weZimbabwe uveza imbono ehlukeneyo ngokupasiswa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Bill lidale le-Senate izolo.
The government of Zimbabwe has stated on numerous occasions its readiness not only to welcome but also to facilitate those ZEP holders who wish to return to Zimbabwe. In order to adequately prepare
Ummeli weZimbabwe kwele South Africa uthi ihofisi yakhe isilungele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ukubuyela ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Amanye amalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asemangalele inkokheli yebandla egoqelwa umnumzana Douglas Monzora emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe uveza imbono ehlukeneyo ngokupasiswa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owePVO Bill lidale le-Senate izolo. Ibhili le isemelele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ayisayine ibisisiba ngumthetho opheleleyo ozahle uqale ukusebenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo usolwa ngabaningi abagoqela abakumabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo besithi uzaphambanisa ukuba abantu bakhulume bekhululekile kanye lokuncedwa kwalabo abakade bethola usizo kulezi nhlanganiso. Amalunga edayela ephalamende nabalwela ilungelo loluntu bathi lumthetho uzakwenza ukuba inhlanganiso ezizimeleyo njalo ezicatshangelwa ukuba zwilisa uhulumende zimise umsebenzi. Abebandla leZANU-PF bona bathi uzancedisa ukulwisana nalabo abacatsha ngalezi nhlanganiso ekuphazamiseni ukuthula eZimbabwe bephambana lemithetho yelizwe. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi umthetho lo utshengisa ukuba amalungelo kaZulu awasananzwa elizweni.
IZimbabwe singenile ku-de facto one party state and isiqedisa ukungena de jure one party state. Ebesivele izilako iZANU-PF ifuna ukuba isebenze iyodwa, iyo yodwa ibandla ke elivunyelwa eZimbabwe, iyo i-de facto. Kodwa kathe sebehambe bayakwenza ukube kube semthethweni. So i-creation of a one party state sebeyifake yaba semthethweni sokudi jure. IZimbabwe is now a de jure one party state.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewange edayela ephalamende umnumzana Daniel Molokele.
Kuzaba nzima ukuthi ama NGO asebenze kalula phakathi kwesigaba phakathi kwabantu ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla amanengi kakhulu kuministry ukuthi akwanise ukuregister inhlanganiso, akwanise futhi ukuziregister.
Umolokeli uqhubeke sithi uthemba ukuba uza kuba lendlela zokuba ungapasiswa ngumongameli.
Ngibona kungumthetho omubi kakhulu, usiya ngami haba umthetho lo awudluli ephalamendeni ngoba ungumthetho ozabisela iZimbabwe emuva kakhulu, ikakhulu uma sikhuluma ngendaba ze-democracy. So mina personally I'm 100% opposed to a private voluntary organization amendment bill. Ungumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabwe.
Umsekeli weZANU-PF njalo ku-Central Committee yebandla leli umnumzana Munashe Mthutha uthi ibandla leZANU-PF lizanqoba ukhetho kungelani lemthetho esebizweni.
Usekelo kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla leZANU-PF. iZANU-PF libandla elithwele izifiso zabantu, iZANU-PF libandla elithwele izifiso lezinqumo zenkululeko lempi yenkululeko. Yikho nje abantu bele that connection lebandla elaletha inkululeko.
Umsekeli kaMphathi Ntambo ozokwethula kwembiko uMnumzana Kindness Baraza utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo ezilandela imithetho yelizwe kazisoze ziphambaniseke umsebenzi loba ukuvalwa ngakho-ke zingesabi lutho. Uhlangothi lukahulumende weMelika olunikeza inhlanganiso eziningi kweleZimbabwe usizo lwemali olwe-United States Agency for International Development USAID luthi lumthetho uzaphazamisa umsebenzi walo ngendlela eziningi. Okwamanje i-USAID isinikeze uzulu weZimbabwe usizo olufika amabhiliyoni amane lengxenye amadola eMelika 4.5 billion US dollars kusukela ngomnyaka 1980. Lokhu kusekelwe ngumanye nenhlanganiso ezizimeleyo oweZimbabwe Human Rights NGO Forum othi lumthetho ulakho ukwenza ukuba ilizwe liswele izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka nxa usuqalile ukusebenza. Umthetho lo uzanikeza uhulumende amandla okuba avale inhlanganiso acabangela ukuba zifuna ukwenza umsebenzi ongahambelani lalokho ezikumelayo. Ngimele Studio 7 niseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Umneli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe isilungele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ukubuyela ekhaya nxa ama-permit azo angesulwa ngonhlangula. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba ePretoria lamhlanje umeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadziripi uthi uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini be-internet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise kugoqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama-permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza, wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
UMnumzana Hamadziripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokhu kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi ohambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ama-programs angaka lokhu zababalazo. Bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule nhlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from isayiti bakwazi ukufika bangene isikolo bengahluphekanga. Mina ngibona ngani sengijabulele kakhulu lokho.
UMnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo someli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyi-Boots, i-Boots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya, isithunzi sabo sihlangene, hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi i-embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa ke sine sizalwane seZimbabwe uMnumzana Jabunyathi uthi lobanje elemukela lenyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Kodwa kunento leyo ukuthi yini ebangela ukuthi abantu babaleke emizini yabo bazo into yedlame, into leyo imele ilungiswe because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala bayabhadla phakathi kodlame lo owenza ukuthi babaleke. If you into umnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into umnotho but into engakho emele ilungiswe ingaba into yodlame
kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxotshwa kwabezimbabwe laba kwele South Africa luza ngena emthethwandaba ngomabasa ingcitshi zithi kungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxotshwa kwabezimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxotshwa kwabo kumbe uvumelane lalesinqumo Ministro 7 ePretoria wele South Africa ngimthuso Kumalo.
Amanye amalunga ebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asemangalele kumthethwandaba inkokheli yalelibandla ehlanganisela omnumzana Douglas Monzora lo Morgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya. Amalunga la athi baphikisa ubukhokheli buka Monzora abathi gabukho emthethweni. Amalunga la goqela umnumzana Elias Mutsuri ongelinye lamalunga asungula ibandla leMDC endawonye lomnumzana lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo umgcini isihlalo webandla leMDC kwele Melika.
Okokuqala thina singama-members, ama-bona fide members awe-MDC. Abanye bethu abafana labo engineer Elias Mutsuri babekhona from ekuqaleni ngo-1999 iparty ibandla le-MDC lifonywa. So siyazi ukubana ibandla le-MDC ukufonywa kwalo libandla elaqalwa ukumela izifiso zabantu lokulwela amalungelo abantu elizweni leZimbabwe and libandla eli organize around abantu ibona abadecidayo ileadership eyomhlangano. It's not the other way around ukuthi ileadership yedecidayo ukuthi ngabobani okumele babe sebandleni. So okwenzakalayo ukuthi since ukushona kukaMorgan Tsvangirai akulanto nje ebisenziwa ngendlela laphana kwaqala ngoChamisa engalandeli iconstitution yethu wafosela ukutake over iparty emngcwabeni kaMorgan Tsvangirai okungekho emthethweni. Ibandla laya kwezomthetho ndaba laya faka icomplain iSupreme Court yathina irulile ukubana uChamisa wangena ngendlela engayisiyo evunyelwe iconstitution yeMDC. Therefore kumele iMDC buyele iye kwenza i-extraordinary congress according to iconstitution ayo kwenzela ukukhetha ke umuntu ozoba ngu-acting president alungise ke icongress ukuthi yenzakale and then icongress le ingenzakala bese kukhethwa ke ozoba ngumongameli umhlangano.
Oso kukhathaza kathesi ke sokwangena uMonzora.
Indlela uMonzora angene ngayo la ayikho akusiyo indlela esingathi ivunyelwa iconstitution yethu enjalo ayisiyo indlela iSupreme Court judgment eyathi senze ngakhona izinto. So uMonzora laye uye wayenza the same thing enzwa ngoChamisa instead of ukuthi aqoxe ama-structures abe yiwona aya kuCongress avotele umongameli uMonzora into ayenzileyo uqoxe abangane bakhe wathi yibo asebe yi-National Council wasesithi leyo National Council yiyo-ke simkhethile ukuthi abe ngupresident and akuvumelekile lokhu constitution yethu ama-structures yiwakhethayo ngoba yiwo aya ku-congress. So thina sizamele ukuxazulula udaba lolu internal simazisa ukuthi into azenzayo azikho emthethweni ku-constitution yethu. Yena instead of ukuthi akhulumisane lathi azwe kahle ukuthi singakulungisa njani lokhu yena wasekhetha ukuthi suspend. So siba yi-7 sasuspendwa and bekumele ukuthi kubizwa ama-hearing siyohlaliswa phansi sithoniswe e-Harvest House ukuthi asilalele umthetho kaMonzora. So thina sithe hayi cha Monzora, okokuqala usopresident wethu wena ngoba ukhethwanga ngendlela okumele ukuthi ngabe wakhethwa ngakhona and sibona ukuthi kungangcono sidinge i-protection from ama-courts ngoba uMonzora inhloso yakhe ukuthi asi-abuse njengama-members awumhlangano ukuthi silandele okufunwa nguye ngaphandle kwe-constitution.
Ngokumhambisa phambi komthethwandaba yiphi impumela elifisa ukuyibona?
Well okokuqala sifuna ukuthi i-court i-offer i-cease and desist order ukuthi uMonzora Mandura ayekele ukuqhubeka emaskarada uPresident wePhathi yena engazange avotele. Okwesibili sifuna ukuthi uMandura iCourt ingamnikezi ipower yokuthi abuse iNDC yena engazange avotele ngabantu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo sewebandla leMDC kwele Melika exoxa leStudio 7 eseVirginia khona pha kwele Melika. Sibe saxoxa lesikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube othe lokho okwenziwa ngamalunga la ukuchithela abantu isikhathi ngoba umnumzana Monzora wakhethwa ngamalunga ebandla labo.
Silokudana kakhulu njengebandla le Movement for Democratic Change ukuthi amalunga amadala afana labo babo Mdzuri bayaba lesikhathi sokuthi badlale amadlwane besenza into abayaziyo ukuthi ayisebenzi bekhasela ezibo nje bezikipa inhlonipho bezinqunula ebantwini ngento engekho iqiniso bayalazi ukuthi ubaba uMonzora wakhethwa ngokusemthethweni kuCongress yethu ekhona ekade ikhona njalo abakunanzelelayo kungananzelelwa ngumuntu wonke ukuthi amaCongress eMDC aya ephucuka esiba ngcono akusabi lo budlwangu dlwangu akusabi nje lento ezithile ezithizeno ngathi lezi kazihambisani le democracy abantu benza intando yabo bayenza ama nominations iningi lakhona liphuma umuntu ezimele yedwa kungela ophikisayo yikho kwenza kuso isihlalo mhlawumbe sasingafuna nguye babo Mdzuri ngoba upresident wakhethwa kungelo phikisayo ubaba Mdzuri akula ngisho umuntu oyedwa weMDC labonabo akade labo isenza umbuthano wakhe wabona izindaba abazange bakwanisa ukuthi babe lezibindi nje zokuthi bakhulume ngoba bekwazi ukuthi ubukhokheli buka Mdzuri abucaci asiyo umuntu ongakhokheli bandla kodwa namuhla qhi sebe siya kubona izindaba sebe siya ebantwaneni beZimbabwe nje besiyadlala ngabo bese yadlala ngengqondo zabo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC esixoxelaye eseHarare. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden wele Melika uhlangene lomlawuli wedale lePhalamende webandla lama-Republicans uHouse Speaker Kevin McCarthy izolo behlaziya ngesikwelede selizwe. Ebuzwa zintatheli zindaba ngemva kwalumhlangano, uMcCarthy uthe lezi nkulumo zihambe kuhle. ELePhilippines selinikeze imvumo abebutho lakwele Melika ukuthi angene ezinkambeni eziningi zabebutho elizweni lelo ukuze ancedise ukulolonga amasotsha ngesikhathi lelo lizwe libhekane lokwethuselwa ngeleChina. Lesi sivumelwano senziwe kwethekeleleni kukomphathintambo wezomvikela kwele Melika, umnumzana Lloyd Austin, okwensuku ezimbili kwele Philippines. Umongameli Alexander Lukashenko obekwele Zimbabwe okwensuku ezintathu wethulele ilizwe amathalakitha ama-combine harvesters lokunye okungaziwa ukuba kuzathathwa ngubani. Uhulumende uthi konke lokhu kuphansi kohlelo olulesikhathi lwasungulwa eZimbabwe olwemtshina yokulima. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma, ilunga lezanu PF, kanye lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika. UChuma usungula lingxoxo.
Kusukela sisiba lobudlelwane leBelarus ngo-2019 sibonile untshintsho olwenzakeleyo ukubana bese kusiba le mechanization ehlangothini lwe-agriculture kithi nga siyakwazi ukubana sithole i-high yield ku-agriculture bekufuze vele sihambe ngomgwaqo nalo owe-mechanization ukuthi sibe leqiniso ukubana ama-yields ethu per hectare ayakhula and lokhu kwenzakala nxa lisebenzisa imitshina and ilizwe leBelarus lilazo into elizwe lezi esizidingayo sabona amatrakitha ama-combined harvester lento ezishiyeneyo ezabuya zazoncedisa ngo-2019 kwaphana sisiba lobudlelwano nalwana ngemva kokubana umongameli ethe wayav bavakasha elizwe lona la lakathe sibonile futhi ukomishona futhi imichine eminenge etshiyeneyo oguqela amatraki lona la amagombane avesa lezinto ezinjalo nxa ukhangele ngohlangothi lona lolu olwentuduko angibonde ungasola into enjalo usola nje umuntu oyabengafuna ubana kuphumelele into lokhu efunda kunasebenzi lokhu sisebenzisa amakhuba akudala kodwa ngendlela ye-mechanization yibudlelwano oburayithi kakhulu sibili obubhenefitha ilizwe lezimbabwe at the end of the day.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Golide ukuthi singenise ubaba uDan Moyo. Moyo, uyamuzwa lapho Golide uyakhuluma, wenibonani kuyaphumani khonapho?
Well, okokuqala kumele siqale sizibuze ukuthi uLukashenko ngumuntu onjani. ULukashenko uyi-dictator, urana i-authoritarian government eBelarus and akakufihli uzibiza yena, uzibiza the last dictator in Europe. And umuntu onjalo ukuthi thina sibe lobudlelwane laye. Sivele thina silenkinga zethu ezikhangelelane lokuthi umbuso weZimbabwe lawo uquestionable ngoba iZanu PF ilama tendencies awe dictatorship afana lo layo uLukashenko, so singathi nje yikho lokhu abathi birds of the same feather flock together. So in terms of izinto ezilethwa nguLukashenko ezikhulunywa ngoGolide la ezifana le-machinery equipment lamabhasi lani lokhu okunye seke sesezokukhulunywa, we don't know ama-underlying details ama-agreement lawo ukuthi yena uLukashenko uthola ini in return. Khona manje siyazi ukuthi usupportana le-Russia e-invade i-Ukraine, a sovereign country i-Ukraine, and uLukashenko ngomunye walabo abahlisana lo Putin ukuthi baqhubeke ngokulwisana le-Ukraine over nothing at all just because i-Russia ifuna uku-expanda i-territory yayo. So iZimbabwe sihlala sikhumplena ngama-sanctions kodwa izinto ezifana lalezi ubudlelwano obunje yizo izinto ezenza ukuthi ama-sanctions aqhubekele phambili ngoba awekho amazwe a-progressive angavumelana lokuthi iZimbabwe ibidlelana nabantu abafana loLukashenko.
Uyamuzwa lapho-ke Golide uyakhuluma umoyo uthi hayi bantu phela lezi zimbila zantabanye, so ke ngabantu abancindezela uZulu lezinto ezinjalo, so badla ndawonye.
Ngizakubisela emuva emnyakeni ubaba uMandela United States of America ebuzwa ngendaba ukubana yindaba iSouth Africa ibinobudlelwano labantu abanjabo lokuzen Fidel Castro labantu abanjana kukhangeleka ukuthi njengabantu ade bengaphathi kuhle ezindaweni ezinye. Waphendula wathi kona the problem isingizwa, the problem with you is that you want to make your enemies our enemies and it's not necessarily that way. They can be your enemies but they are not our enemies. They've supported our struggle not only through moral support but they've also availed resources to our disposal so that we fight this war of apartheid. So kuyafana lakhona oso khunya ngumfowethu uMoyo ubana kumbe ulokuzeni umongameli weBelarus angabe elama problems angabe elawo eEurope ngale asingeni ndawo thina thina lapha siyenza isiyenza into ethi kona what are we getting out of ubudlelwano bethu leBelarus. Hhashi bani iBelarus idlelana njani labanye abantu kade sisekhuluma ngendaba eRussia le Ukraine. Siyakwazi ubana iRussia indaba yabo yaqala kudala some years ago, maybe even 20 years ago. So ukuthi bona badlelana njani ngale thina kasingeni ndawo, thina esikufunayo yikuthi bona sibe lokuthuthuka esigabeni ese-agriculture ngalo.
Ye, khona-ke baba Moyo, amatelakita lawo avele ayangaphi, azuzwambani njalo lokuthi vele izivumelwano zangkhona zime kanje kanje lizwe kuthiwa baba Moyo?
Mina angazi noma ubuza uGolide ngoba mina ngokwazi kwami izinto lezi ngabuza umphakathi ukuthi ngabobani asebetholile lama-tractor is very shady. So akukho clear vele lokuthi adistributwa ngalophi uhlobo and obviously it's on partisan lines. Wathola ukuthi abantu bezanu yibo abawatholayo and lakhona futhi only a few of them abadlelana lalabo ababusayo.
Nanto kulamba udaba Golide,
ama-tractor lawana aya kuma-commercial farmers and akukhethelekile ukubana umuntu ngubani nxa sesibuya edabeni olonjalo. Sikhuluma kunje so bakhona abanye abantu abakwi-opposition abathatha amaplazi lana amakhulu, abanye bangikhona yena le imishini yabo yayo kuqala ngo-2019 abana balayo emaplazini yabo. Yinto kuphela abangatshelani iqiniso abantu bona labana njengoba nje baqhambelana manga even sikhuluma ngodaba lwamaplazi, abanye babesithi hayi into zezanu lezi lingangeni lingathathi, kodwa abanye babo especially abakhulu babo bathatha amaplazi balawo kade sikhuluma.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF. Lo mnumzana Ngiyaxolisa lo mnumzana Dan Moyo okubandla le MDC becoca lo Gibbs Dube we Studio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthakazelele usuku lwakhe lokuzalwa namhla efikisa iminyaka engamashumi amane lanhlanu 45 eloba enkundleni yakhe yeTwitter. UChamisa uthe usuku lolu luza lotshintsho lentokozo. Umnumzana Chamisa ucele abangane bakhe ukuthi bamncedise ukukhulekela inhlakanipho ukuze abe ngumholi othembakeleyo njalo osebenza gadalala. Abantu abaningi abagoqela bebandla lakhe bamenzele amhlophe bamthembisa ukumvotela ukuze anqobe umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluzayo. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Edwin Dlovu ongukhansila wakoBulawayo, yena othi bayajabula ndawonye lomkhokheli wabo namhla.
Lamhlanje lilanga elikhulu, siyathokoza, siyajabula, kuyinto enhle kakhulu. Umongameli webandla lethu le-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, wenelise iminyaka engamashumi amane lanhlanu, 45 years. Siyathokoza kakhulu, sithi thina kuyisiqalo ke sokuthokoza kwela lo mnyaka ka-2023 esasingene kiwo, ngoba sikhangelela ukuthi ngemva kokuba umongameli eneliselwe iminyaka, ukhetho luzabuya-ke ngontulikazi-ke kumbe ngo-Agasti. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lizanqoba okumangalisayo umongameli wethu ahambe e-State House. Yikho sithokoza laye-ke ilanga lakhe lokuzalwa, ikanti-ke sisithi thina yisiqalo-ke sokuthokoza kuyena lo mnyaka. Kuyinto enhle kakhulu, sijabula laye ukaChamisa, sijabula lemuli yakhe, sijabula loZulu weZimbabwe wonke jikelele. Lamhlanje lilanga elikhulu-ke umongameli wethu enelisa khona-ke iminyaka engamashumi amane lanhlanu.
Abanye babandlovu bathi uChamisa engaba losekelo abuye abe lokuhlakanipha akukhulekelayo, kodwa nxa lingelazo ingatsha zebandla elizweni jikelele esingathi ngama-structures ngesiNgisi, lidlala njengesikhathi kalisoze linqobe kulolu khetho.
Nxa kuyiwa ekukhethweni ke lwelizwe, kukhethwa ama-councillors, kukhethwa amalunga edale lephalamende, ama-senators lomongameli, kakusebenzi ama-structures, kodwa-ke kusebenza-ke i-voters roll, abantu abayenelisa ukubhalisa amagama ukuthi bahambe-ke bayekhetha bayevota. Yikho-ke siyakwenza khona lokho, abantu siyabarejista. Ngikhuluma kunje-ke mina njengokhansela-ke kawadi 80 koBulawayo, kusukela umnyaka nalo uqala kufika lamhlanje sengihambe labantu-ke abafika i-150 ukuyabhalisa amagama ukuthi benelise ukuvota. Njengebandla-ke sizilungiselele abantu babhalisa. Sesigijimela lona leli nani esilifunayo, ngoba sifuna i-6 million votes. Babhalisa abantu njalo siyalethemba lokuthi umongameli wethu-ke uzonqoba-ke. Ulobuhlakaniphi, ulobuciko obukhulu kakhulu. Okusimangalisayo nje, okusihlekisayo, yikuthi-ke ibandla le-ZANU PF esikhathini esiningi yilo elikhala ngokuthi ama-structures e-CCC kabonakali, lifuna ukwazi ama-structures ethu kambe lifuna ukuwasa ngaphi.
Umnumzana Edwin Dlovu ngukhansila wakoBulawayo olilunga le-CCC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Belilalele umsakazo we Studio 7 ye Voice of America sisakaza sise Washington DC. Oliver Lelisayo yimi ugaino kumete Saidi sitha sidibane njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.